So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zithobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court uthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni, okutsho ukuthi amalunga la asebuyela kuleli dale. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary le Secondary School okuyizikolo zebandla le Methodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango.
Ufike manje bese yakhona ayazi isindibele. Ume khulunya uyabe lokho ekuza kwabazi isindibele kithi ubuye emashoneni khona lapho. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la Machinga sifuna umuntu oyazi ukukhumula imi labantu lesi esikhuma ukuze abantwana bethu understand.
Abebandla le-MDC Alliance basola ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service besithi uhulumende uselungiselela udlakela kukhetho luka-2023.
Siyithathela lakubo emazweni akuthuthukile njabo America. O-America bayakwenza. I-Britain la yayikwenza ingaze kathi esimbile kuyiqhubeka ikwenza. Kodwa omakhelwana bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lubaluqhuba. Loluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abantu.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu 13,241 ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshiwe lijekiseni kusukela uhlelo lolu luqala ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,516. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amahlanu 535 okukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni womabili laya kunkulungwane phose ezingamatshumi amathathu 29,839. Ababanje i-COVID-19 bangamachumi amabili lantathu 23 njalo kubhubhe oyedwa. Asebebanjela umkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,330 kuthi asebefile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,543. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni. Amalunga la axotshiswa ngumnumzana Benjamin Rukanda esithi nguye unobhala jikelele webandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Kodwa umahluli we-High Court uJustice Emmy Tsanga unqume ukuthi uRukanda kayisuye unobhala jikelele we-PDP. Ngokunjalo uthe ukuxotshwa kukabiti labanye bakhe akukho emthethweni. Umnumzana Phulu uthi lokhu kutsho ukuthi sebebuyela ePhalamende lanxanje kulabanye abathi isinqumo lesi silakho ukuphikiswa edale le-Supreme Court.
I-judgment lana ithi umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-Settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi kubo-Parliament lezinye inhlanganiso ngu-Settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-President, kumbe mina njengo-Vice President ngiphiwe lawo mandla ngu-entayibithi njengo-President. Ibisisitsho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLundoda, le ncwadi ayibhalela i-Parliament ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokhana kwesuliwe. So ngokubona kwethu ke sibone ngasani sekumele sibuyele e-Parliament, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kubengela mvumo yokuyibhala, okutsho ukuthi i-recall leyana eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutsho ukubana sikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ePhalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela ePhalamende, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilove incwadi lilixotshisa njalo ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo wokuthatha izinqumo ezinjalo ngu-entayibithi njengo-president, encediswa ngu-secretary general wakhe onguChikwinya. Ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi lawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibobona abantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngu-president. So i-constitution yethu itsho njalo, laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ballpoint lamapensel, kodwa abala mvumo yokukwenza khona lokho.
Umnumzana kucaca Phulo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance ayisithupha axotshwe ePhalamende kusikhatshana esedluleyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi inyathelo likahulumende lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber liveza sobala ukuthi iZANU-PF iqoqa udlakela kukhetho luka-2023. Abasakhulayo laba balembali empi yokusetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Umsekeli kamkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi ngokuvuselela lolu hlelo umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa umbuqazwe ngo-2023. Amazwi akhe asekelwe ngolwela amalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama-Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe, ngoba siyayazi imisebenzi yama-Green Bomber kuma-elections adlulileyo 2008, kuma-elections adlulileyo 2013, siyibonile imisebenzi yama-Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO. Singathi yi-reserve force nje yeZANU-PF abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe, njengabantu abalandela ipolitiki, siyakwazi ukuthi ama-Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi yi-program esetshenziswe iZANU-PF kumbe uhulumende. Ngoba eZimbabwe kule nto leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutsho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngaphi, i-political party yeZANU-PF ime ngaphi. So ama-Green Bomber ngabantu abangamalunga eZANU-PF abaphiwe imali imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kulemithetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemocracy lokhu siya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngenye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa bengathi ukucriticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state uhulumende obuswa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo khathesi sokufaka ama-green bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu.
Umnumzana Mfundo Mlilo ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abatsha imbali yelizwe kanye lokuziqhenya athi udlakela.
Iqakathekile kakhulu, iqakatheke kakhulu, iqakatheke kakhulu okumangalisayo. Ingathi sibili yayingamelanga ime, yayivela imeli iqhubekiye iye phambili, kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende nxa esethe wayiphendukisa, ilusizo kakhulu. Siyithathela la kubo emazweni akuthuthukileyo njabo America. O-America bayakwenza. O-Britain la yayikwenza, ingaze yathe sumbele ukuqhubeka ikwenza. Kodwa komakhelwana bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolu baluqhuba. Luluhlelo oluhle okumangalisayo, olufundisa abatsha, lubafundise njalo besebe-athathwa la kuma-government department bafunde bebe le-experience yemsebenzi, bafundele imsebenzi bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile njalo sebesazi lembali yelizwe labo ukuthi iminjani noma sebeseva kuziphi ingatsha besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini livela ngapi imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke ngembali yelizwe labo.
Bayakhala abaningi babagawule labe MDC bathi iZANU-PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka-2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe-National Youth Service laba besetshenziswa iZANU-PF ukuchaya abantu ngesikhathi zokhetho.
Hayi, ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi. Akukho lokhu ngithanda ukususa kwesaba kwabo lokho. Ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende lekhona ku-new dispensation esikiyo akukho konke lokho. Izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka President Emmerson Mnangagwa. Lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakalayo lento esezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona. Konke lokho kwenzi kulethwe yi-new dispensation. Ukuhlonipha kwelungelo lokukhona kodwa laba bantu abahlala bekhala ngiyakwazi ukuthi bazama ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana. Hathi akukho. I-National Youth Service izoqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho abazabe befundela khona imisebenzi kuncedisa bonontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-PF. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary leSecondary School okuyizikolo zebandla leMethodist Church eBulilima East bavuke uPova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango kanye lomkhuba wenkohlakalo abawethesa iziphathamandla zalezi zikolo. Kubika uEzra Chisasbanda.
Uqhamuke ingxabangxoza nokuxokozela emhlanganweni obuphakathi kwabazali obogatsha lwezemfundo labebandla le-Methodist Church kulandela ukutshengisela kwabazali ngenyanga ephelileyo okwamemetheka ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ze-social media. omunye abazali obekule umhlangano ngumnumzana Lungisani Chikwala ochazisa kabanzi ngale ngxabano enze bacine betshengisela
imbangela yaba yile umuntu ke wafika elethwa ngiprincipal omusha eqedwe ukuintroduswa ngisinqume sasithethe secondary ukuthi angabi khona emhlanganweni waqhubeke khona emhlanganweni abadala bathe semengicela ukuthi aphume akazanga avuma ukuthi aphume wasebachovela kakhulu esika baphume phumani hambe go out of my schools.
Umnumzana Reki Ngwenya isekamuzi yematinje wathi uthi sowaze wasusa abantu bakhe kulesi sikolo ngoba ibandla leli liqhatha abantu abangazi lokukhuluma ulimi lwabantwana.
Ofike manje bese yakhona ayazi isiNdebele. Uma ekhulunywa uyabe lokho ekuza kwabazi isiNdebele kuthi ubuye emashoneni khona lasazikukhona. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la matinje sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu. Lese sikhuluma kuze abantwana ukuthi understand ngoba izinto thola ukuthi noma bebhale izinto anatha sisiqonde ukuthi ngoba abantu laba abazi isiNdebele kufuneka umuntu olethwa esikoleni uteacher akazi isiNdebele sabantwana kuze into zonke zihambe
omunye njalo umzali umnumzana Trevor Ndebele uthi abazali bakhangelelwa phansi khona kuyiba babhadala imali yokuthi isikole lezi sisebenze
into ehluphayo phakathi kwethu lapha ikungazwani phakathi kuka Methodist le community abantu abayiba bathunywa ngoye abasebenza la basuka bangenele kakhulu entweni ze development yesikole sikhanya vele kasithathwa njengabantu sithathelwa phansi yena lowo muntu njalo umuntu obefika vele lapho singakamazi besingakaze sihlalela ye so yokwabangela ngumuntu wele demonstration
Unkosazana Zamani Ndlovu wasebulalima uthi esikolo lesi abantwana basafundiswa ngendlela eqondileyo osokusenza bengabi lembeko.
Khona lapho esikolo kuyanathwa utshwala, kuyabhinywa, kodwa uhead engalamandla ukuthi ayenzeni. Kukhanya nje isikolo lesi okunye imfundisi siba phansi yikho khona lokhu. So njengabazali sasesibonisana ukuthi nxa kungaba kungala principal, uhead usengazuza icommunity imncedisi. Kubonakala ukuthi abantwana abazabishwa esikolo la babe ngabantwana abazavela kwezinye izikolo vele incwadi eziqondileyo ukuthi utransfer ngendlela bani.
Abazali bathi izikolo zematshinje kazithathele i-Methodist Church zinikwe ikhansili kumbe urhulumente ukuze abazali bahlaliseke. Kutsho ke umnumzana Jabulani Velempini.
Kabafuni ukuzwa into ekhalelezwa ngabazali. Ma sisithi i-office ka-principal asisayifuni sitsho ukuthi i-church ngokwayo kayiphume sithathe isikolo sethu sisifake ecouncil njalo kasibuyeli emuva loba besethusele bethi balamaloya asibuyeli emuva
okunye okuhlupha abazali ukuthi i-committee abayikhethayo eye-school development committee STC ukuthi isebenze lesikolo imele abazali ibandla le-Methodist Church kukhanya alifuni ukusebenzisana lalo Umnumzana Bheki Ndlovu ngumgcinihlalo we-STC wesikolo lesi.
Asisela mandla ukuthi sisebenze esikolo ebantwaneni nekuthuthukiseni isikolo asisela mandla ukusebenzisa izinto zesikolo.
Abazogatsha lwezemfundo bathembise abazali ukuthi bazocubungula ukusebenza kwesikolo lodaba lokuchaphazwa kwemali. Bathi ukupasa kwabantwana abalihlekana kulesi sikolo kuyabethusa. Umnumzana Dizi Nyemba ukhulume emelele lolu gatsha.
Ama-concerns ethu lapho amaningi kulesi mali. Kuyatsho baba umntu nxa yena kungayenziwa i-audit uyavumelana lakho, which is item number 10 ku-petition yethu lapha. Ngoba lapha sikulo kunyathelana ama-cons ka-principal.
UBishop Ncube obuye evela kobulawa emele ibandla lakhe le-Methodist Church uthi alubaphathi kahle udaba lokuthi ibandla lakhe lidla imali yabazali.
Umuntu angama ku-general meeting athi Methodist Church idla imali, lalelani kuBishop, kokhela i-Methodist Church in Zimbabwe i-district lakobulawayo lonke akula mali yematshinge i-1 cent engake ngayidla mina le-Methodist. Saziwa ngu-headmaster lo principal. Iqiniso engalithola ukuthi imali yaya ngaphi bazali lindlaleli yi-audit ezakwenziwa izikhwica mfundo.
Isikolo samatshinje sakhiwa lebandla le-Methodist Church ngomnyaka 1924 njalo bezisebenza kuhle okweminyaka eminingi. eminyakeni ethize edluleyo abantwana baqala ungaphumi kahle ezifundweni zabo njalo abazali bathi lokhu kubangelwayo ukuqhatshwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantwana lokwezwani kwabaphakathi uheadmaster lo principal owabizwa libandla le-Methodist Church. Abazali bacine betshengisela ngokuvala ihofisi kaprincipal bethi kaphume aphele ngemva kokuconulwa yikuba nyakenye kupase ihlengana labantwana baka-form 4 ngesilinganiso sokune kuphela ekhulwini 4%. Imele iStudio 7 emathinje ngapha ngasebulilima igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu ababili abakade betshengisela babotshiwe ngamapholisa ngosuku lwesithathu lokubhikitsha kusolwa ukubulawa kowesilisa uMsundu owayeneminyaka engamatshumi amabili ngamapholisa eMinnesota khonapha eMelika ayemisile emgwaqweni. Izisebenzi kwezempilakahle e-India ziyaphuthuma ukuthi zihlabe abantu okufanele bethole umjovo womuthi wokwenqabela i-COVID-19 ngesikhathi lelo lizwe selihlaselwe yikumemetheka kwalo mkhuhlane okwesibili i-second wave. Abantwana abangamatshumi amabili babhubhile isolo eNiger ngemva kokuba indlu yabo yokufundela ebifulelwe ngotshani ilumathile ngomlilo kutsho uhulumente wakulelo lizwe.
Uhulumende wakwele South Africa usemise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe inkampani ye-Johnson and Johnson okulinyathelo eselitshiye iningi lesizalwane seZimbabwe lindikindiki ngalolu hlelo. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi kokuhlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane wokunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson eJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiwe bangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwelamalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Mathutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima imbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson leyi abantu loba kade bengayithembi kodwa bebezimisela ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesizwa ukuthi le iJackson siyigulisa abanye sikhona esikwenzile kwabanye ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ixhala, usinikeza ixhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzabangcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kusho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, la manje kunokwenzeka eSouth Africa ukususpenda komuthi kusangethusa still ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazothi senzene ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele kuJehova ngoba kasathembi umuntu asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona iSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi isuspende izinto ezingekho right kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazi uzwe even one day ukuthi hayi umuthi lo osukuhamba icondemn ene kufostela ukuthi anika baJehova.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba leJackson.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Nizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekuyona le into zesinto esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokusivikana nayo iCovid leli. Asazi ukuthi manje sithembe uphi umgomo. Yena le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Melisudo 7 Johannesburg weSouth Africa ngimuthuso Khumalo. Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika iFood and Drugs Administration ethe iphakathi ohlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson eJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa umnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiwe bangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima imbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson leli. Abantu loba kade bengayithembi kodwa bebezimisele ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesiza ukuthi le iJackson siyigulisa abanye sikhona esikwenzile kwabanye ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ichala usinikeza ichala ukuthi sokuza kwenziwa njani ngoba phela igciwane lecoronavirus lisabhebhetheka bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzabangcono ukubhebhetheka walo mase uphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela kusho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Kretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala la manje kunokwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazothi senzene ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele kuJehova ngoba kasathembi umuntu asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona iSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi isuspende izinto ezingekho right kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazi uzwe even one day ukuthi hayi umuthi lo osukuhamba icondemn ene kufostela ukuthi anika baJehova.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba leJackson.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Nizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekuyona le into zesinto esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokusivikana nayo iCovid leli. Asazi ukuthi manje sithembe uphi umgomo. Yena le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ukucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa uthule themba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kwanele mthwakazi lekhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.